Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi izanu PF yipho abakumeleleyo khonoko ukuthi abantu bangene emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC wakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party abe-CCC bayenga uZulu. Likha phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kwele Zimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla le-ZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kule Zimbabwe ngoNcobakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevus Mumba wakwele Zambia kuzanikwa uhulumende wakwele Zimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kwele Zimbabwe. Pho liyangaphi ele Zimbabwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Gudla Msanga ilunga le-ZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria ama-elections both eZimbabwe lase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumeleleyo khonoko ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, libandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhi ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaceda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa e-Southern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo olukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGudla Msaka webandla le-ZANU-PF. Ye, ubona njani khonokho-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamangalisa asibili okukhulunywa no Barbara sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi tjontshelwe election and election babe besithi batjontshelwe okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama MP wonke awe-CCC bona bathi bawina amakansela athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe uqaliswe kutsha awe-CCC ama MP athi ayithi nasawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uChamisa yena uthi yena ehedwa nje nguye owatshontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti indaba etshona ekhala ngokutshontshelwa isadika abayitshoyo ayengumuntu oyi-1 lo othiwa ngumumba lo abasemyaleni laseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election eZimbabwe engakafiki iripoti ayifakayo iripoti eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZIT Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph. Into AI is sitting is long. It was premeditated report. I saw reporters into Ezanza Galayo ground. Ngakoge Sibona, I'm a council of ministers, Awe Satik, SSN's Amthope, Zimbabwe, Mubabon, who took it to Lanza Free and Fair, Ungakangela United Nations. Ayikijimu kwenza amhlophe nxa engaphiwa ngama report ngama observer mission acheneyo yezwa okwakhunywa EU yezwa okwakhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphana okumele ku improve lokhu into esibonayo amazwe wonke nxa senza ama election ukuthi akula election ebe perfect even yona iAmerica sikhangele yayingela election iyayi perfect so nyamangala ukuthi lokho abakutsho ukuthi batshontshelwa ngubani engafunga ukutsho ukuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvena ukuthi bebone i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa yaqalisa kulesi khathi
yena khonapho ke mama utsho khonapho yamuzi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
ngithanda ukuthi yithi ukukhuluma ngobaba umsaka ibhuku yilokho abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda and izanu siyayazi ukuthi yintshantshu yepropaganda okusibili ama-MPs nabacouncillors awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angene epalamende because bona bawina uChamisa wadliwa kwakuyi-decision eyephathi ukuthi ende ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayembela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho fe so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga dips and into ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyonywa lwatontshomba lwatshontshwa kumnangagwa ukuthakho isadaki umuntu oyi-1 ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
Iway forward eZimbabwe ilula kakhulu ukuthi sonke thina sisapothe umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi kokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifaka amakhanda ndawonye sicase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polat ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiata bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okuseleyo kade sokuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha liziwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU PF lunkosikazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole-Civil Protection Unit ludinga abantu abambalwa eJakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi we-Bay Horse Mine ngolwesihlanu kusihlwa. Isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi okwamanje sokuhlengwe abantu
abangamachumi amabili lanye 21 abanye babo gababonakali abaku miners federation of zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40 Zangangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku Wagner Group ukuba akhokhele abanye abakonkampani le abalwisana lohulumende wakule Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela i-Wagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Carter wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. UCarter uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden nomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko silo mama ohlala eBritani uzazitsho ukuthi ungubani?
Kinjani balaleli izinjani babadube? Mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs. Tholi.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBritani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ngani kuyahlupha?
Yeyi, babadube, kunzima abantwana abathese days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bangazalelwanga lapha ebuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphathi kuhle kulokho?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge kwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni, uyayesaba ukukhuza umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayino ma right uzamthini. And le influence akhona eningi vela ezikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Ubana ngabatshela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hhayi uyavele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi kuhambe eripoti usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele.
Kuba nzima, ngeke vele wamgatsa, ngeke kwenzani vele kwakwenzima.
Ukumgatsa ebonakala esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasa uzabona sebekuvakatshela usubizwe esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Pho manje
babanika kakhulu abantwana bebesicona sebedelela vele ukuthi umzali abampontu kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Pho manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama dube, yikuzama nxa uvele ukhulela esintwini. Yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away bezegcine bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosele ukucina ke.
Ahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence la nje bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhangela kulabantu abakukhangelayo. Ekhohle ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankono seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobu
zinto. Yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age naliyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kabafunda khona konke ukungezwa.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosele ukucina khonapho-ke imzuzwana khonapho.
Ye, ngafaka i-example but izithi 6 years ago ngeke nze ngikhuluma ibizo kulomunye owashiya umntana akhe lapha khona kuthi lathi abantu siyasuka sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhansa vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthi ejike vele ekhaya umntwana wafice selihlonganjele. Umntwana wathi hayi vele impilo lwanomphilisa yona baba. I see on pillow ya abusing me. I think I'm happy here.
Kunzima. Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokho, ngeke kwakulungisa akungeke.
Lapha kunzima baba, dibe ngumthetho usezandleni zabantwana. usezandleni zabantwana, umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Hayi ke siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma nkosikazi Hlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinwa kusasa, zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba, tivelami imbongile balaleli.
Gcina masiko wena, owakusenziwe
manje. Wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga 9 lo 10. UJesu ukhuluma labafundi bakhe lapho ebafundisa ngomkhuleko uthi kibo, kumele likhuleke kanje: Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo, njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleka uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi Baba wethu osezulwini. Leli bale lithi ubaba, umuntu ongubaba wakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi kungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana nokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebe bethi baba sicela ukudla insuku zonke, bashathi baba sicela ukudla, besethatha ukudla efrijini besenzele, bayakwazi ukuthi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi Baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu, ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu, ayikhona isigaba sokucela. Uthi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenqabe siwa uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela, baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu lalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithi sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini, futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba, sivuselele, usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba, sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza, njalo ngalesi sikhathi sibeke ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho, ukuba ulibusise kube nokuthula nokuqhubekela phambili. Egama likaJesu, amen.
lo bekuluhlelo fuselela umo ya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazine le inceda abatsha abathengisa impahla echiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into yangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapho bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba loku ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani, yiprojekti yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu even lapho okuyenziwa khona ama workshops ama meetings ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Koba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula. Even lakathi esi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enja uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanju sethulela impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leLenders linqotshwe nge-5-3 ngemva kokutshaya kwembeki kanjalo uLinworth Chikuwa nguyobanjelwe ngunozinti weCape United uAshley Reyners. Isikhathi besiphelezi ngutshiki lobhanqa 2-2 ngemva kokuba iqembu leCape United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi eleHighlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leCape United lizadibana leDynamos, lona elinqobele FC Platinum nge-5-3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala Lengezi Platinum Stars ngemva kokuba ile Rhinos linqobele Chicken Inn nge-2-1 ngomgqibelo, kuthe Lengezi litshayele Herentals nge-5-4 ngemva kwembekwa namhla e-National Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uqoqa lo Simba Rusike owaye umgadli wamaqembu abalisa ele Highlanders, ele Thorn Kloof, Japan Mine kanye le-AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
URusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba uletalenta kwezemidlalo njengoba ehle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say Peter gijima, but mina ngagijima kulani. I remember nje China ahead of me emzikazi. It was quite challenging, you know, but when I tell people, Peter Ndlovu just gijima sonke primary. Gijima sonke primary, we happened to meet again by Highlanders Juniors. We played alongside the Highlanders Juniors. Well, Peter then graduated to the under-16s ahead of us.
URusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu leHighlanders waze wabizwa kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa nguMoyi Roy Phiri wadlala kweleBotswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Tafik kanye lele Haboron United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu la Highlanders ufika waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni, kodwa ugcine engasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.
Kule story kwa Highlanders captain by the baso ngithitha uMadinda uthanda ukoach. Madinda decided to take us to Emasochi. Andalana nasasengitshela ngengathipa. Second day ngabe ngibaleka namaplayers.
Ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uRusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBhoso. Udlalele iqembu leThorn Kloof okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Usuke lapho waya kuqembu leShabane Minor yikho lapho ahle wachwala khona.
Wena eShabane asengena emhlabeni, yabona sometimes ungangena business ibona thuthwala and so forth. Uyalahleka. Ankalanada ngihola imali yami enhle, angizinathe ngikhohliwe. As in a car, I left the house when I was offered 4-room houses to shower.
Esebaleke ezishabane uRusike ubile wadlala kuqembu leThorn Kloof wasethengwa liqembu leAmazulu waliphathisa ukuba lingene kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Ekuchiyeni kwakhe ibhola uhle waba indlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa, kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa. Njalo kathesi usengumzalwane okhonzayo ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
Last thing was sugar change. That's when I saw that Saturn was very kind. I had so many offers to go like that. Artists became more. Now I'm that person who's being invited again. This week we just talk fair and dynamite. You know? But God willing, I'm telling you, when the spirit of the Lord is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why are the wayana? Some would gossip. I'm not the same. So I said, Awaits. Christmas passed because it's kind of true to our was around the film. And people were anticipating it. Someone saying, I get wicked.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu leHowmine engumsekeli kaPhilani Biffi Ncube, njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Uke waqeqetsha njalo abadlali abasakhulayo beqembu leHowmine ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni yeNorth End, njalo uthi ulesifiso sokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqetsha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwala ngempilo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji. Sigqiba lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.